sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla 6 kulwezi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold i-constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
Angikholi bona uthamisela simadula manje chaba manje libaba umnyaka kwa mnego wakwa wadina manje chaba kodwa eziqoqoze njena leziyana ezikhona yizo emele sizikhuze.
Abakubandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokeli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela ngekuyafunda ngekukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ngelanga lingaka lemthitho ongakanani umoya ongakanani nezifuna kwakhe.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi, ukudumala kwemkhathi lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola owenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold i-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anuntisane, iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yobusekelo. Nxa izakhamizi zematobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Izeki njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Izeki yatshelwa singananzelela okuyenzwe insizwa ukuthi abantu bebekule tafula lapho abantu besiyaripota ukuthi sebevotile njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Izeki bekumele ukuthi i-acte on that one, bekumele i-acte njalo ku-political violence eyasematobo naseyinsizwa.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleni okuyinto kwe-violence yokomkhuhlane kana sisomteni ndaweni esibambile. Mina ngize so akuna bufakazi bokukhonela awusoze wafa wabuthola ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawasuma aliyona right is no violence but asikela abantu amanotsha abantu zobe ingiziyasinsiya abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlethoka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So yasengigenuine but kuze siba lapho thina iziqoqodo omahlafuna ithingane ethepike neyikani ababebethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubomangameli bethu, kungasuki wenza kumbe ngutshamisa kumbe ngubaba upresident uyizini nangakwa. Angikhoyini bona uthamisa kashimadula amalotsha abantu and manje libaba umnangakwa mnego wakwa wadina amalotsha abantu kodwa eziqoqodo njena leziyana ezikhona yizo emele sizikhuze, yizo emele sizivezi egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho okumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khonapha singaxabana sibabili kubotshwa bani nje. Kuzabotshwa mina ubuye wena wazonjaya. Kumele kusitshele something kungayakulwa udlodlo lodlomo. Udlodlo sazi ukuthi ungezane ozabotshwa ngudlodlo kodwa udlomo kunguye obuye wazojaya udlodlo. Kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilungiswe. Njalo ke sengisithi kuZulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo khona lokho iTCC inxa yavotela umtshaya abantu abantu yibo who are to blame. Nxa izani itshaya abantu ayingalitholi ivoti. Yikho ngikutsho-ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yithi esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami ungumzawami ungubabazana.
Umnumzana Freedom Mureju okubandla leZANU PF uthi abatsha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe.
Umuntu atshontshelwe antshontshelwe then sikambele umuntu amanga mbodlile khona kalokumbe ukwazi ukuthi umuntu ozahamba ngedirection yaleyo. Some of these things are stage managed angiyali sibi ukuthi kwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe but let's investigate kubone futhi abantu abathaya abantu bangobani siye kotho abantu sigcone iZANU PF sigoke kuko kwenzakale iZANU PF. Abanye phakathi kwamaphathawo banama-divisions between their parties and bayekuthi bengaqedelana bengathana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi uyabhlame iZANU PF so blame iZANU PF. Abantu bema-try and settle their scores within their political parties then they start blaming us. Thina wona the violent party and I thought singene iphathe ngu-violent. Ngiyakhuthaza futhi ontanga ukuthi kathe siyekhethweni ka-2023 lapho asikhankasweni nini sikhankasweni ama-political parties ethu simobilize ontanga njengathi abantu beZANU PF singasetshenziswa. Ngizakhulumela especially amayouth abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties. Let's not be used in violent activities. Singontanga, the future of this country is in our hands. Singasetshenziswa ukuthi sikhane besitshaya abanye kusasa yithe sazesikhangelene futhi kusasa yithe sazesikhangelene sicela asezikwanisa lucetana amasawuti ngecetana impuku sazesiresodwa emalokishini amayito engasetshenziswa ku-violence ngama-political parties abo iZANU PF safundiswa ukuthi ukuthi hayi no singayenzi i-violence. Ngiyabonga kakhulu.
Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umiso kancane namhla ukuhanjiswa emkatini kwemtshina yokudapha isimo somhlabathi ukudumala komkati lokunye kweleZimbabwe. I-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-NG-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwelemelika. I-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini. Ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-intanethi.
iZimsat isatellite encane izingane nje malinganisa lebhonzi ndikhathuna hayi ukushinja kwayambonzi kuyaziya 10 kilograms mandinganisa kodwa nxa ilontsha ilontsha nje njengamakhethelasi yaqonde esibhakabhakeni kodwa lokho kwenze kwi-program ehansa i-uganda lezimbabwe lejapan ibhofu lakhona lekuyi-satellite kudizayinwe ngama-enjiniyas khona lejapan after izimbabwe zihlomoye kuthiwa izimbabwe i-satellite agency ngisiye ngakhona umsebenzi wayi-satellite le ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lingaka nokuthise ongakanani umoya ongakanani nezulu kunakwazi kube kuthatha imifanekiso eqaqayo ngokuphezulu khona la ayifanani nala ama-satellite abogugu wonke yayo zamtelisa yona le ilungiselwe uku-collecte i-information ezimbabwe ezedication ihlasa magama phela njani ezedication kuyanceda lokhu ekutheni konkona le-information nxa icollectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingi ile thetheni imedial njengoba nizazi ukuthi kulento ethiwa i-global warming.
Ye kodwa singathi kunceda ubani khonoko Ndlovu?
Kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers asonke kuyanokuthi nxa uhlanele nyamtesaza ilimvuzo izasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information yale ekholekthiweyo nauthi iyasetshenziswa ngoba njengoba ngishilo i-program the NASA involved ukuthi be-empower amazwe adivesayo anjengabo zimbabwe zigande kamanje ukuthi zekalizwe kube ne-satellite yayo ne-quality information yayo ngendlela zayo ibe ne-capacity yonale i-satellite umhlobo nalowo yesayisetshenziswa ngu-Elon Musk ukuthi elephi i-intanethi i-mission technology wona lesilapha
singathi akuduli yini kume njani khonoko umbani obhatalela khonoko
abobhatalela i-technology nesulazi kaamtingatimalini amjambonikazi ya-700,000 kodwa lakaseti i-consortium yakhona kuyayibhed yi-IRT owathetha ntoyilontshayo i-Japan ama-injiniyaze lapha abahambile mbekani nebathathu hambe ijapan itrena khona ngayo yaya akulontshela ezimbabwe ngafuna ubona ukuthi vele i-intitate ezingakanani lontshela khona le enasa lentsaimetr so intitha lapha weliyakhonkona ukuthi ehambe ekuyatrena ahambe ngamantethi wafunde yalokhu yalokhu kodwa asesesilatiye yaziwa ngabantu nenzela ekuthaza nceda ezebc efuna amabhora lamanje mainly into i-global warming makhiwa intethe ne-global warming ukuthi indawo lezi emaforesti aphela iyaphithelesi yakhwela lapha kuyamazana kuye-fortune emayinini all the things into ezikhonsena i-nature small as a nature thing but obviously the other thing ithini izizizithi ngomonita i-security amabhoda ukuthi kunesikhapha kuzongenayo ase-satellite esicontrola comes all those stuff but impilo yayo phezulu ayinde kakhulu njengala amasasethi akudala kwenasa I think it can stay there for a year or 4 or 5 years.
Yes,
so many times out in the country, I'm not going to be able to do it.
Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi. Kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedalele House of Representatives kanye ne-Senate kukhetho lolu. Inizamtshina ye-precision ebithwele abantu isuka eJerusalem isiya ebukoba iwele edamu leVictoria namhla kwabhubha abantu abathathu. Sokwisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko namhla siqoqa lo mnumzana Qhelokuhle Gumede othi watshaywa likhosikazi lakhe. Uqa njalo ngodaba lolu lo mnumzana Mbonisi Mtungwa, ingcwethi kwezamasiko. Kulo phenyu olusanda kwenziwa oluthi kulabesifazana abatshaya amadoda eMathebeleland South. UGumede uthi lokhu kwenzakala ezindlini elizweni lonke jikelele.
Gumede, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila
baba. Sizokuthiwa amakhosikazi enu alithwa senzima lapho.
Hayi, ayahlupha baba.
Kuthiwani? Tshela mina Gumede.
Hayi, abapheki, abasasi ayeneli, sesizenzela nje.
Indaba?
Angazi mina ngise-South Africa babutu angazi ukuthi uhamba kanjani hey bayahlupha manje
mina basalibhekela benzinto njalo balethusela
sesiphila ngama-take away
nkosiyami
hey angazi singakulungisa kanjani manje
nokutshaywa lapha baligijimisa ezindlini
basigijimisa
kabe kutheni Gumede
angazi or bazongabangani angazi
wena sebakutshaya kangaki Gumede
hayi mina bangishaya kayikwani
ah wabaleka Gumede
hayi ngihamba emaphoyiseni abafika basisalisa nje erumini bathi hayi silungisa indaba yethu
so
kusafani nakudala thina masikhula sasibheka obaba bekhula kusafani manje ukuthi ma ubuya emsebenzini uthole ukudla kuxakiwe uvaliwe emganwini manje hhayi akusafani bahlala bekhathele
eyi Gumede kunzima lokho sitshela khona
kunzima babudoma
babe kuchanga
ngani bathile into yegedelo yekulitabule yegedelo
ye
ene uthi ayifuna ukugedlela ifake eplakini ya yona ke le
nkosi yam awulimalanga
hayi kancane asihluzulela kancane emuva lapha eXhosa
amapolisa athini
hayi bathi silungise indaba yethu sahlala phansi sayilungisa mara kodwa these days ngathi kungcono man
wawenzeni Gumede uzo ukarajo kanga
ngiyakuzwa babuduke la kube esitakini
eh
eh uma isitakini sokuwumali emsulu
wawumali usithini Gumede
hayi kube esitakini sengumana sikhuluma ngesezinyokhoo
o usithe ngingawakhuluma ngamanye amankazana
hayi
eba awuzange ukhulume po ngamanye amankazana akho
hayi tingangizizwa wayivuke nje nengithela mina ngisakhumbula
ye madoda
angisaphuzi kakhulu hayi utshala nabo besixabanisa
kuyini okwakwenza ukuthi ungambiseke
singabona ukuthi izomlimaza yazi ukuthi ulala le ndoda lifanye lomfazi uyagcina ukudobha something umthinta indalo lezongokulala umntana abantu
ye so manje nxa sikhuluma kathesi singathi uthando soluvutha kathesi okungcono
hayi sokuright manje doba ngisakhali naye ukhona nje uhleli la
kungaphi phela umisi Gumede
hayi selele
hayi umbingelele kakhulu so le ngokuqhela kuhle Gumede Gumede uyakhala lapho uthi yena bamthela isibhakela so Mtunga amafutshane ungathini ngokwehlela uGumede
eyi hayi kuzima mm. Ujuthi bazwe amanye amadoda phandle la but ngiyacala ukuthi kwesinye isikhathi abafazi especially mina yabona ngise-South Africa yabona abafazi abaningi inkinga ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or indoda ube nomfazi ube kakhulu nabangani abasingle bazokutshela izinto ezirongo ezizagcina zilixabanisa most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi into izobahlupha kusasa so ngangikhuluma lo munye umuntu ngixoxa ngisithi but there are very few abantu othi usuka basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because mayefika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokho athatha ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele so and like South Africa kunalento yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi buya imoto zamaphoyisa ezi more than 10
hake kona mhlasima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki
ezayolumzule
lapha uGumede uyakhala okunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesikristu enxa kungathoka uGumede inhliziyo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkumo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lwethu lokuvuselela umoya sithathele khona phayana lapho esisuke khona sigcina uhlangana encwadini yezaga 14 verse lika 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanje uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina abazali abaningi siyakhuthazana ukubana kasibakhulekeleni abantabethu uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sigwemana lowu namhlanje mfuna ukuthi ke siphose ibilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kade bona abantu laba ababi yini abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijiyeneyo ezenza imisebenzi ebalulekileyo kodwa ethiyajiyeneyo xa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibacathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova nguye umuntu le esasimphila la enxasa sanika la leso sikhundla namhlanje sokutheni usephenduke wabangenye into bakhona abantu abanjalo ngikhuluma kubo namhlanje kangicwicwizi nxa uphethe isikhundla leso olaswa ukukhathayela ukuthi isikhundla bani ingcekuyisikhundla leso olaswa emphakathini kwemana lo bubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana le mikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle kodwa nxa ulokho uqhubeka usenza izinto ezingayisizo uqhubeka lo bubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawe yikho phela sibona abanye abantu ngitsho lalapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeki ngoba alumela amabizo abo ayababa emlonyeni sengisitsho labakhulu abakhulu othiwa yibabakhulu elizweni abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungathi kukhulunywa ibizo lomthakathi ngobana ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu uNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe abantu yikho amaNdebele esithi ngabazinuke amakhwapha kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto labo ababi kasibasweli ezigabeni kasibasweli ezinkonzweni kasibasweli kukhansili kasibasweli emafektari kasibasweli ingabe kungabi sengitsho lakulo ilizwe ngokwalo kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imiphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu uNkulunkulu kasoze abezwe futhi kasoze abenze lokuhle kodwa ilizwi libe selisithi kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga lina eliphethe abantu sukani ebubini siyalikhulekela ubana libe ngabantu abalungileyo asikhulekele Thixo ingcwele busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ubana inhliziyo zethu zilungile zamukele kaphambi kobuso bakho amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinwa lakusasa Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni ye T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumela yemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0. Triangle United 1 FC Platinum 1. Highlanders FC 1 ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Zimbabwe 0. Some beauty defines the nature of a person.
All the things you see. Umnkuli ophuma kobulawayo. Ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa, ngisithi kini, ngililethele i-album lami elisha. Engilikhiphe ngo-2022 ngiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabona kude ngathi indawo ezinjengabo YouTube lapho kulama videos ami khona engawakhiphayo ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu Ngisuka kobulawayo bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts elihamba ukuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa ayisibo bodwa engisebenzela abo ngisebenzela abantu abaningi amaqembu amanye njengeyinsingizi bona ababest e-Austria ngisebenzela bo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art ngoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima nayo ikhona ku-YouTube lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambele ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola and lizothola lonke i-albhamu likhona apho mina ngari lezi ngoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022 so ngithemba lizalijabulela ngoba imusic yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khonale sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today siqoxa ngayo sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi December ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe ngizophefoma khona kobulawayo ngiphefome la se Victoria Falls so ama dates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi ngama dates ngizowakhipha azobe khona yonke indawo kuma social media yami ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba ku Facebook ngumamozi ngihamba ku Twitter ngumamozi officially ngihamba ku Instagram ngumamozi dash officially so liyangithola ke lapho abafuna ukungithola ke ku email ngikhona email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com labo abafuna ukuxhumana nami ku WhatsApp inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp ngu +42077 8 507 588
Umamozi lo ushaya sibilezi wayo nangoke uthi limsekele phela uRobin Mlawuzi okwamanje ukhona ngale ke e-Austria. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapholisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abakumabandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hatshi inkokheli yamabandla amapholisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokudabha isimo somhlabathi ukukhudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli LED studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngumthembu sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.